Bobla wayo wabasebe ZANU-PF bapume ubuningi besiya vota kodwa abanye baphenduke bethukuthele ngemva kokuhluleka ukwenza lokhu ngoba betshelwe ukuthi amabizo abo bengekho kungwane ezitshengisa ukuthi bangamalunga aleli bandla esitishini esisodwa kuphela lapho bekuvotelwa khona ku-ward 26 emganwini abantu abalikhulu behlulekile ukuvota ngalesi sizathu abasekeli beZANU-PF laba bathi amabizo abo akhithiwe ngabomu ngoba inkokheli zaleli bandla zinabantu ezifuna banqobe kukhetho lolu omunye wabo unkosazana Selina Chiromo.
Amasenethi sabhala averifywa but thina amasenethi wonke awakho baba thina njengathi sibonikisa mangena sitholisele 1 out of 9
omunye njalo umsekeli weZANU-PF ugogo uMandebele uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokuvinjwa kuvota libandla lakhe ngakho uthi ufuna luphindwe lolu khetho
ngivuke kuseni sibili ngijabulile lami ukuthi ngizovota ngizofaka ucwane nxa ngifika ngifica ukuthi iseli yethu isenza ngakhona amabizo kawakho kusicaphulile
umnumzana Sipho Kandari layo uthi uthole elakhe ibizo lingekho
akufuna abantu ababafunayo yibo abalamabizo abakhona bazama ukucila
obekhangele ukhetho presiding officer ku-ward 26 umnumzana Ntando Dube ukufakazile ukuthi ngempela abanye abavotanga ngoba amagama abo ebengekho kumasele
hlupho nje kuphela olukhona ngabantu abangathola amabizo abo ngamanye amasele abhaliweyo angekho kulawa thina isilam abanye bakuzwisisa abanye kabakuzwisisi yikho njengani kuwabani kubane kuyi-promotion imbijana that we managed to tackle that
ilunga ledale leZANU-PF Politburo umnumzana Chinga Dube uthi ingxabangxoza le idalwe ngabaqhuba lolu khetho okuthiwa bazimele bodwa abe-forever associate zimbabwe trust bona ababikwa bephiwele umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa
angikwazi ukuthi kwenzeke abaphambanisile bekabaihlanganisa bahlanganisa bona ababiwa okuthiwa yi-pas laba bangayitobeai abangayilambabizi okuyasala kunjani awulanje singayi
endaweni eziningi zemathele north le-south kubikwa abantu bavote ngokuthula kukanti ematshonand west kukhanya amaphepha okuvotisa aphuzile ukubuya njalo ukhetho kulezi ndawo lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba abantu bebaningi kakhulu umnumzana Christopher Mthwanga esikhulumeni sebandla leZANU-PF
kukhangiswa kwamaphepha okuvotisa emashonaland west awenzakalanga kuhle ngakho ukuvota ngeke kuphele namuhla ngoba amakhodi akafiki ngiyeiqiniseko kodwa mana ngikhulume no-PC ngomunye
emijeni zasemaswingi okhetho lolu khangalela okwenziwa kusasa lungedlula ukhetho leZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwazisa uzulu ukuthi ukhetho lwezwelonke lokudinga amakhansila amalunga ephalamende kanye lomongameli welizwe lonyaka luzaqhutshwa ngaluphi usuku ngiyimele studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.